Okokuqala kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le SADC Summit. Imihlangano ye SADC yavele yasungulwa ngama frontline states kudala ngo-1980. Zimbabwe lavela laba yilo lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso ye-SADC. Njalo i-SADC ma isenzakala iba le mihlangano kungakabi le mihlangano wabakhokheli ama-heads of state, kule mihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ikwenziwa. Akumangalisi ukuthi ngoba lo nyaka sokuseZimbabwe yokungamelanga ukuthi i-Council of Ministers ihlangane. Kule minyaka engu-44 kusenzakala imihlangano ye-SADC. Futhi iZimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano we-SADC Summit. So ngezinto nje ezilula, ezincane, ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunye etshintshayo. Kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile, vele akuqali ngabo futhi e-West Africa. Kule mhlangano we-ECOWAS bayahlangana. E-East Africa kule mhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana. E-Europe, i-EU ibihlangene emalangeni adluleyo bebele mihlangano yabo bayahlangana. So akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kwe-Africa ahlangane. Kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjenge climate kuguquka komkhathi ezinjenge climate change. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana ama trade agreements lento ezinjenga zena lezo. Unless nxa umuntu engakwanga understand i-politics le international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani, amazwi adlelana njani.